Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Siyabonga tanono kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona lingalifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolosine mhlazi ku 3 ngwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba ophakemeyo oweSupreme uza kwethula isinqumo namuhla kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo LSCCC avinjwe ukuncintisa kukhetho.
Ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka, can they go and independently be-interpreta umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fair and impartial?
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa engavotelwa. Kodwa ibandla lesi silikuchaya indiva lokhu lisithi sesiside isikhathi bebusa kodwa ingqubela phambili ingekho.
Izanu isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months, yikho kabantu sebelandela lapho kuholelwa khona abantu njengenkulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele nkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Inkantolo yeSupreme Court iza kwethula isinqumo sayo lamuhla kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo le-SCCC avinjwe ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalela ephalamende kobulawayo yi-High Court ngoba isithi akhweza amaphepha awo awe-nomination court isikhathi esasihleliwe yi-ZEC sesedlule. I-Supreme Court ihluze udaba lolu eHarare izolo amagqwetha e-CCC esithi wona i-High Court yaphambanisa ngokunjalo athi kumele abantu laba bavunyelwe ukuncintisa. Kodwa abamela uMamangala ongowebandla lezanu PF bayakuphikisa lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo uMnumzana Swithan Chirohodza yena othi bakhangelele ukunqoba.
Kumele sibili sinqobe, yikho esikhangelele ukuthi sizanqoba ngenxa yokuthi amagqwetha ethu afake izizathu eziqinileyo kakhulu esibona ukuthi zilomkanjo njalo izizathu ezingasuthisa bonke ojaji. Singathi ukuthi enye into esikhangeleyo yikuthi i-Supreme Court nxa iyethula sikhangelele ukuthi nxa ingayethula into engakhangelwanga nguZulu kumbe isinqumo esingahambelani lomthetho sibona ukuthi kuzaba yinto eyangisayo kakhulu. Sikhangele ukuthi kwesinye isikhathi i-Supreme Court izafuna ukuthi igcine inhlonipho ye-Supreme Court, igcine esingathi thina i-dignity ngesikhiwa, ukuthi i-Supreme Court iyabe ikhangelelwa ngabantu njengedale elilesisindo kumphakathi.
I-Supreme Court ingavumelana le-High Court ukuthi ayi laphambanisa kumelanga livunyelwe ukuncintisa, liza kwenzani? Singabona yini lisekela amanye amabandla amancane aphikisayo ancintisayo kobulawayo endaweni lapho obekulabantu benu khona?
Nxa kungaba njalo kuthi ukuthi kuyabe kumele kube lomhlangano omkhulu Citizens Coalition for Change njalo kube yisiphithiphithi ukubuza izakhamizi ukuthi sithathe nyathela bani ngoba nxa mina ngingakhuluma kathesi ukuthi sizakwenza okunje singabuzanga umphakathi mbona ukuthi singaphambanisa kuyabe kukuhle ukuthi kube lama consultations abantu bebuzwa ukuthi senze njani njalo kube kwenzwe ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi sethule umbiko oyabe uqakathekile ukuthi sinikeze abantu.
Bakhona abathi lapha lazokhela amalahle ngokwehluleka ukuqoqeka kuhle njengebandla. Uthini ngalokho?
Thina njengebandla sibona ukuthi kuyisimanga ukuthi umanji uza kuthi yena abe-TPC abafikanga ngesikhathi. Kukanti-ke bona abe-ZEC abayibo ababethatha amaphepha awe-nomination bekhuluma bekufaka kuma-affidavit befunga besithi abe-TPC bafika ihola lesine lingakachayi. Kanti bafika bangena e-nomination court ihola lesine lingakachayi. Yikho lokho esikuzwayo yiZimbabwe Electoral Commission kodwa omanje bayothatha ezinye izinqumo esingakwazi ukuthi zivela ngapi. So ngibona laba abasoli bandla abantu nje abangazwisisi kahle ukuthi indaba isuka ngapi isiya ngapi. Thina sikwazi ukuthi abalunga Citizens Coalition for Change afika e-nomination court ihola lesine lingakachayi.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirohodza isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo Studio 7 uqoxe lolwela amalungelo oluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye-ibheji likaZulu umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Okuyayenzakala ngingaza ke ngikutsho kodwa esikukhangeleleyo njengabantu esesiphile kuleli lizwe simzwile lo ophethe ilizwe eseCountry Park usewacongratulata ama-candidates akhe ukuthi sebengenile sebenqobile bengazange baye ekhethweni. So kangikhangelelanga ukuthi inkantolo ingakhipha isinqumo esithiyeneyo yebo ye ingakwenza kodwa kunye okufuze sikukhumbule ukuthini kakusuku ngaki ojaji bephiwe izimali eziningi half a million uyena lo babuphetheyo ese okuzaba ngumbuzo ukuthi i-coincidence yangkhona ngoba umyuza hayi bebefanele ama-parliamentarians aphiwa ama-minister aphiwa ye kodwa kulensolo eziningi kule mbuzo eminingi ukuthi ngemva kokuphiwa imali eziningi kangaka can they go and independently be-interpreta umthetho against umthetho ngendlela oyiwo fail and impartial. So mbona ngazathi ngezinye zezinto ezisolisayo. Okunye okuyabe kukhangathekile ukuthi kwenzakale yikubana ungakhangela ngalalela umabhalane jikelele wezaphu watshengisa ukubana ibandla le-TPC liyabakolota ngoba balisekela ngo-2018 kodwa kungani babenezivumelwano thize ezenzakalayo bangasazifulufilanga. Abantu bakobulawayo lebandla le-TPC kufuze bekuzwisise ukuthi abantu bakobulawayo bebengakakukhangeleli ukubana izano iphathi. So uma abantu babo sebekhishiwe kuye kuqakathekile ukuthi besapoti amabandla amanye ukuze kuvinjele izano.
Siyazi ukuthi kulomhlali wakobulawayo osemangalele ilunga le-ZANU-PF elincintisayo umnumzana Raj Modi esithi laye wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule ngokunjalo uthi kumele aliswe ukuncintisa. Inkantolo ubona iluphatha njani lolu daba?
Akukho vele ngukhangeleleyo ngendaba kaModi. Engibona kungenzakala ngoModi yikubana kuyathiwa lifayile isikhathi sesedlule uma inkantolo ihloniphe abantu kodwa kambone kungathi uModi ukhitshiwe. Akulokho vele kangikukhangelelanga uModi bazenza ngayo yonke indlela yibo phela abantu abathinteke ezintweni eziningi-ningi yibo ababe ngosomabhizimusi yibo abantu abangani bayathinteka. Ungakhumbula kulo mnyaka uModi wengane uyathinteka entweni zegolide lemuli yona lesiphethe. So ukuthi sikhangelele ukuthi uModi namhlanje ngavuke ekhithiwe hhayi singasibo bantu abakhulileyo uModi usebenza labo labana abantu.
Loge ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo ekhokhela inhlanganiso ye ibhetshu likaZulu. Uxoxele Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi engavotelwa uthembisa ukuthunqisa njalo intuthu zakwantuthu ziyathunqa zona ezagcina kudala ngenxa yomumo womnotho. Umnangagwa wethule la mazwi izolo eralini enzelwe elokitshini leCowdrey Park. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisas Banda ubesembuthanweni lo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isiphezela lesi silembhede ngamachumi amabili njalo sizaba nabodokotela labomongi abahlala khonapho. Umongameli Mnangagwa uthe izabelo zonke zelizwe zizathola isibhedlela esinje. Isibhedlela lesi samukelwe ngenjabulo ngusikhwica mfundo Mthuli Ncube okhangelelwe umela ibandla leZanu PF edale lePhalamende kulesi sigaba.
Uvule ikliniki lapha eCowdrey Park ngokuthi ikliniki kodwa ivele isibhedlela well equipped, it's got very modern equipment, imitshina eyenza yomthinto abantu eCowdrey Park bazakhulula okumangalisayo. Njalo umongameli uthi ambulance ezabe ithwala izigulane iziklinikhi.
Mongameli uye phambili sithi abamabandla aphikisayo abayibo ababephethe ikhansi yakobulawayo kusukela ngo-2000 bayekela idolobho leli sifa kodwa uhulumende wakhe useneminyaka emithathu evuselela ubulawayo.
We used to say kobulawayo kontutu siyathu yazivela nani and then Second Republic we have comprehensive plans to revitalize ubulawayo as our country's industrial hub. Kodwa iSecond Republic ihlale phansi yathatha injongo eyokuthi ibulawayo sifuna ukuthi ibuyele kontutu ziyathunga ibe untutu ziyathunga eyayikho khona kudala.
Utshela abalandeli bezanu PF ukuthi sebenqobile ukukhetho lona olungakenziwa
mhlaka 23 August sifuna ukuthi sivote sivotele iZanu PF 23 August siwine siwine nomdumo namhla kunokutshela khona ukuthi sonke siyafana esibabeni seZanu PF.
Umhlali weCowdrey Park umnumzana Magubane uthe iZanu PF phansi kukaMthuli Ncube ilethe intuthuko enkulu emangweni lo.
Ukwenza eziphumi izakhamizi zinanzelele idevelopment eyenziwe yibandla leZanu PF. Aspiring candidate njengobaba uMthuli Ncube, we've seen idevelopment esiyenzakele nje in a short space of time. For the past 20 years azange siyibone kuma opposition parties.
Imizamo yeStudio 7 yokuthola imibono yabesigodlo somelo eBrithani eZimbabwe ngokusetshenziswa kokwakhiwa kweCowdrey Park Health Center njengesehlakalo sentuthuko elethwa nguhulumende weZanu PF njalo yokukhankasela ukuthola amavoti ngokhetho yehlule njengoba udophe ucingo ekhethe ungathathwa ilizwi ethi bakhipha umbiko okubeka sobala ukuthi lesi ngesinye sezibhedlela ezakhiwe phansi kwesivumelwano se-UK defeat. Konke le mali esetshenziswayo kwakukhona embikweni abayothelela kuvulwa esakuqala eseStonebridge eseseHarare.
Siyabonga Chisa. Kodwa ibandla lesi lithi amazwi kamongameli Mnangagwa awethule kobulawayo izolo abengokudinga nje ukuvotelwa ngoba bathi okuningi akukhulumileyo akusilo qiniso. Ngesizwe umlayezo esiwuthunyelwe ngumsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Okokuqala abantu babambe umlomo wangaphansi njalo bayamangala ukuthi president njobe engumuntu ofanele ukuthi egcine iconstitution kungani ehambe tshela abantu izinto ezingayisizo. Okunye umthetho uthi into noma icala lise court kakula muntu ofanele ehambe ekhuluma ngalo thina simangalile kakhulu ukuthi upresident uyakwazi namhla ukuthi Supreme Court edihlala ngo-4 o'clock icubungula i-appeal yena sehamba sisiyatshela abantu e-Cowdery Park ukuthi ubaba uprofessor Ncube Mthulise MP is an opposed kulokho kungamanga njalo sibona ngani ubaba uyaphosisa ngoba into engakapheli ephakathi kwedale ayikhulunywa ngayo ngesikhiwa bathi sub judice iyazila ngoba lapha sibona ngani ezifuna ukuinfluencer iHigh Court ukuthi njengoba upresident sechila ukuthi uMthuli Ncube sengu MP ano opposed khona kungamanga sibona ngani ubaba lapha uphosisile one okwesibili umuntu omdala ufanele ukukhuluma iqiniso kwenza abantwana labo bafunde iclinic leyo oyivulileyo ayakhangwa ngubaba uprofessor Ncube uNcube ufice vele imali ezivela United Kingdom isiyakhiwe njalo khonapho evele engakakhethwa sibona ngani abadala abakhuluma iqiniso kwenzela ukuthi bahlonitshwe ngabantu okwesibili sibone bonke amavenda lawana avela ngaphandle kokubulawayo asuke athwalwa aba ngabanye abantu abathiwa bazibuyele bodwa hatshi bona abantu basebenza laphana ngesivumelwano ukuthi bazakhankasela iZANU PF njalo abanye sebatransfer amabizo abo avela ngaphandle kweconstituency yakobulawayo iward 1 babuya bazahlala khonaphana okwesine sibona abantu bephiwukudla begikeli amachikeni inabo nje beholwa njengenkukhu lokho kuyayangisa kutshengisa ukuthi abantu bayalamba yipoverty basebenzisa ubuyanga babantu ukuthi babahuge ngokudla njalo ngumthetho we-Electoral Act akuvunyelwa ukuthenga abantu ukhankasa konke lokhu yizinto ezizakwenza ukuthi ama-election la angavunywa ngabantu makhaza ngitsho lama-candidates ngoba iZANU isebenzisa ubuqili lokuhuga abantu ngezimnandi besazi ukuthi abazake badla inyama for 6 months yikho kabantu sebelandela lapho okuholelwa khona abantu njengenkukhu kungenani thina bebandla le-CCC abaholwa ngubaba u-Advocate Chamisa sithi konke lokhu abakwenzayo akusoze kuncede
Hello ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC usithumele isidudu 7 umlayezo lo esecingweni eHarare
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivotele
ngumnumzana Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi omunye umholi webutho uMajor Godfrey Nyoni uphe ubufakazi emthethwandaba eHigh Court eHarare obokuthi wabona unkosazana Mary Mubayiwa ehudula owayengumyeni wakhe umnumzana Constantino Chiwenga esibhedlela seSouth Africa yena egula ngapha esopha igazi. Unyoni uthe wabona njalo ukuthi uMbayiwa wayesekhiphe intambo zemichina ezazixhumaniswe emzimbeni kaJiwenga. UMbayiwa wetheswa icala lokuzama ukubulala uJiwenga oyegula okokuthi wayengenelisi ukuhamba. Yena uMbayiwa uyalilandula leli cala. Iphephandaba lobulembu lezimlife.com lilodaba lokuthi amapholisa encitha awe-CID amabili adutshulwe alimala kakubi eCowdery Park ngesinye isikliwi usimelwe yinkosi Dube kade edingwa ngamapholisa. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yes, I'm going to answer. I'm going to start off just 27. I'm going to. Hi, yes, I want to be under. I'm manga too much. I'm going to be under. Nah, I want to be under.
Ngalokho ke asisezameni ukuthi kube lenguquko sibone ukuthi okunye kuzasisa kuphi sesikhathele ngento ekhulunywa ingafezeki asizameni okunye sibone khona ukuthi kuzasiya kuphi bantu bakithi
sivoteni ngokuthula singabi lendaba noma kulokuhlukuluzeka but asikufake nenhliziyweni sisebenzise uthando lwesenhliziyweni ngiyabonga
Studio 7 salubana ndinjani nga pho ha no thina siyaphila nga pha ngutsunami lona udaba lwamlulana le ndoda yakobulawayo ungazi noma ngutshabango noma ushabalala owayekhuluma ngokuthi khona i-leadership ye-CCC iyona emoshile nokuthi ekhalela ukuthi uba bekunama-structures and everything but akafundi if iZANU-PF nefazi could infiltrate i-CCC bethenge abantu bebabhadalele bebafake bona ezikhundleni zokuthi becontest as ama-MP what more if lento yenziwa kudala bangaki ababezothengwa anyway if he is a leader mawuyi leader awuqali ngokuthwala izandla ekhanda makuqhamuka iproblem uyahlala phansi uzinze ubonise ukuthi wena uyi leader manje wona mawuzoqala uthwala izandla ekhanda uhlaba umkhosi uthi abakulandelayo bethini ngexolisa kuba ngoku
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethwele isithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika amapholisa labezomvikela besigodlo seWashington DC babikwa belungiselela ukubotshwa kukamnumzana Donald Trump owayengumongameli welizwe lamuhla uTrump ukhangelelwe ukuma phambi komthwethandaba esetheswa icala lokuzama ukugenqula impumela yokhetho kodwa kumangalisa abanye ukuthi sonke isikhathi uTrump esetheswa amacala usekelo lwakhe lubikwa lukhuphuka Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Dan Moyo saqala ngumbuza ukuthi ubona amacala kaTrump ezaphathisa na umongameli Joe Biden ukuthi anqobe kukhetho lomnyaka ozayo lanxa kulabathi usegugile yena umongameli Biden.
UJoe Biden ukuwina angeke ayekele ukuwina ngoba amademocracy sengathi imajority yabantu base-America abayithandi ipolitics eyenziwa ngama-Republican especially umuntu abamfaka phambili uDonald Trump owaphula imithetho eminingi yakuleli lizwe engu-president so ama-Republican until baqondise isituation yabo abalayo lo Donald Trump bakhethe i-leader entsha ama-chances abo ukuthi bawine are very very slim against ama-Democrats uJoe Biden lokho ukuthi usegugile yebo siyakuzwa kodwa umbuzo okumele ngabe abantu bayazibuza ukuthi uyakwanisa yini ukwenza umsebenzi wakhe and masibona thina sibona uJoe Biden enza umsebenzi omuhle kakhulu odlula amanye ama-president amaningi ake abusa lapha e-America ungakhangela i-unemployment rate ikulowest number eyiyona iminyaka eminingi edlula abo 50 years ukhangele i-recession adikhulunywa kuthiwa kuzoba le recession khona manje sokuthiwa hayi i-recession ayikhani ingathi izoba khona sokuzoba lalokhu asebekubiza i-soft landing ukhangele i-inflation uyithole uBiden mayithatha over from uTrump idlalela kubo 9% khona manje useyehlisile i-inflation isiku 3% and kuyatshengisa ukuthi ama-policies akhe umnumzana uBiden ayasebenza and abantu abaningi bayakuthokozelela ukuthi bale misebenzi into zonke zihamba kahle idola liqinile i-America e-Ukraine isincedisa i-Ukraine isitshengisa ukuthi ile chance yokuthi inganqoba against iRussia so konke lokhu izinto ezihle kakhulu so okokuthi ugugile lokhu I think abantu kumele bakhangele imisebenzi yakhe ayenzayo
lo-ke ngumnumzana Dan Moyo ocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Virginia khona ngapha kwele Melika isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izinhloko zendaba ezikhokhela. Umthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme Court uza kwethula isinqumo lamhlanje kudaba lwamalunga alitshumi lambili awebandla eliphikisayo ele-CCC avinjwe ukuncintisa kukhetho. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukuthunqisa njalo intuthu zakwentuthu ziyathunqa nxa engavotelwa. Kodwa ibandla le-CCC likutshaya indiva lokhu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo nguChris Gande ngesithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo njalo ezinye indaba ntambama ngo 7:30.